uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthendisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezaziyenzwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu buya kusiya phambili.
Lisha njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Into ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishinwa izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi bana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, Old Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.